baxakeke kakhulu dube labalaleli ngoba umntwana uvele esuka ekuzalweni esesisweni sikanina aphume akhule ukhuliswa ngunina phela ulimi kaluhambi lodwa luhamba lamasiko lembali lemikhuba yabantu uze umuntu abe ngumuntu ophelele kumele azi imvelaphi yakhe ukugcela imbali amasiko ulimi lamazilo lakho konke nje ukuthi azabe ngumuntu opheleleyo kuqakatheke kakhulu ukuthi ulimi lomntwana olungolukanina luqakathekiswe ngoba yikho okunye okubumba ubuntu bomuntu
kolokhu ayenzani okunye sokuthabalala baba Mkandla kwenziwa kwini
kwenziwa ukuthi umhlaba usuwapho ngupitipitikana nje kwahlangana abantu abalemikhubo etshiyeneyo lezizwe ezenza izinto ngendlela ezingahambelani labanikazi bendawo lapho ababe khona yiko kwenza ukuthi kuguquke khona lokhu lokusabalala emazweni njengoba lani liphetheya khona ngapho abantwana sebethatha le mikhuba yakomakhelwane lezinye izizwe kube sekungathi kuyalahleka kanti-ke labanye abantu bafundile bacabanga ukuthi ukukhulumisa abantwana isingisi langezinye izinto labothelevishini kwenza umntwana abe ngumntwana ongcono yikho okuzabangela ukuthi abantu bakhule bengelabuntu obuphakamisekayo obulohlonzi
ye kuvuselelwa njani ukuthi kungathabalali indima eziningi lezi
umlandu ukithi thina abazali nxa sizazi ukuthi singobani singakulungisa khona lokhu nxa thina sizigqaja siziqhenya ngokuba yithi kwethu asoze sivume ukuthi abantwana bayezithathela imikhuba yakomakhelwane bayelethe lapha egumeni njengalokho okunye sesikubona ukuthi kanti ozala omunye ngobani umzali uzala umntwana bumntwana ngiyosozala umzali indaba iyithi njengabazali laba okumele bagcine amasiko abantu njengezinduna labadlisa labosobhuku xa labo bengabakithi ngoba labosobhuku abanye sebangabe emzini ngabasazihluphi ngezinto lezi lo hulumende okhona nxa enguhulumende kahloniphe inhlalo yabantu abathiyeneyo elizweni lakhe